wakhe umuhle mawungathetheli phezulu muhle wena muhle ngoba kuhle